impilo esesudan iyadanisa sibili kakhulu yokuthi nje izinto zakithi e-Afrika ziyadanisa ukuthi abantu kabananzelele ukuthi impilo iqakathekile kanganani ngoba ungakhangela lapha ama-generals la amabili la alwisanayo eSudan ungakhangela kuhle kuhle sibili akulanto elwelwayo khonapha ngaphandle kokuthi abantu bafisa ukuthi omunye abe mkhulu kulo munye kuphela kodwa-ke kwenzakaleni kwakhona khonokho akutsho ukuthi khona bona laba ama-generals yibo abalwayo basebenzisa abantwana babanye abantu ukulwa ukubhizisa i-infrastructure ukwenza ilizwe libuyele phansi wakhangela ukubaleka kwabantu besuka eSudan laba bamanye amazwe yabo abebekhona lapha ama-embassies ukhangele konke lokho okwenzakalayo kuyadanisa sibili kakhulu mina ngibona ngathi hhayi kusesekhatshana engxenye ukuthi beme ukulwa lokhuyana ngoba kakukhanyi olesandla phezu komunye mina ngangikhumbula ukuthi engxenye i-army yakhona e-general lo oliphethe i-army uzaba namandla ukuthi ehlulelwana obuya eseceleni lo owe-rapid forces
ubone ngazani kodwa kuyagcina ngani empini le ngoba kukhanya ngazani ziyakhala okumangalisayo mthombeni
kuzakuqhubeka kulokhu kuhlulwiwa kubhizizwa abantu belamba abantu bebaleka abantu bechitheka ilizwe lichitheka lalo libuyela phansi okudanisayo ukuthi isikhathi eside bona laba ama-generals babelwisana lalabana abe-South Sudan bengathi kuyalwiwa khona ngale iminyaka yonke leyana edluleyo kodwa-ke labana sebengathi balokuthula sekusilwa bona labo bobabili le nkulumo zabo zonezo abazenzayo angazi ukuthi zizalethani ngoba nxa belokhe belingana kungekho owehlulwayo amboni ukuthi kuba lokuma kwempi le masinyane